Iziphathamandla zeengatsha zikarhulumente ezigoqela omnumzana Simon Khaya Moyo, Abednego Ncube, obedingwa Mguni, abangamalungu edale lephalamente ezantsi yamandebeleni okwamanje abanjengo-Andrew Langa lonkosikazi Tambuzane Mohati kuzamele basebenze nzima ukuze babuyele ezikhundleni zabo. Umnumzana Simon Khaya Moyo uzancikilana labo mnumzana Richard Ndlovu loPhumza Ndlovu kumaprimary awebulilima. Umphathintambo ezenzakala ezantsi yamandebeleni umnumzana Abednego Ncube yena uncintisana lentatheli zindaba elodumo oko wasebenzela umsakazo we-ZBC engakayo ekhulumani FM umnumzana Umphile Marupi lo Andres Mathibela. Umnumzana obedingwa Mguni uzahlangana lo Meyitha Moyo. Umgcini sihlalo ezanu PF ezantsi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshwene uthi amalungu ebandla lakhe angene ngobuningi ukhetho ngoba sekulombuso omutsha elizweni. Utshwene uthi uzancintisana lo nkosazana Tambuzane Mohati yena ongasazwanani lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati kudinga ozamela iBed Bridge kwisenethi.
Into is very long, you know, a new era.
Abantu abalakho ungasabuyeli ukukhetho babalisa umeli wedale lephalamende edolobheni leGwanda umnumzana Edson Gumbo yena ozabhekana lonkosazana Cecilia Ndubiwa nomnumzana Trinos Nkomo odume ngokwemba egolide kanye loJaffet Dube. Umnumzana Andrew Lange insiza North uzancintisana lamalungu ayisikhombisa agoqela uPatrick Hobe loVumani Moyo. Ngokufanayo insiza South uMalaki Nkomo kuzamela bopha eziqine ukuzanqoba abanye abayisikhombisa abafuna isikhundla sakhe abagoqela uJabulani Dube loSpurs Thole. Okankomo uthi ubuningi babantu abafuna ukumela iZANU PF buveza obala ukuthi leli bandla lilosekelo olukhulu.
Lokhu kutshengisela ukuthi ibandla leZANU PF libandla sibili elifunwa ngabantu ngoba abantu abasoze babangisani entweni engaise entweni abangayifuniyo. Mina ngibona kwami ngibona kukuhle kakhulu. Njengoba usitsho ukuthi khona kimi ngapha abangaki thina sizabe singu-7 kodwa anti abantu babazakhuluma ukuthi bafunani njalo nalaba abazafuna ukuthi bangene ukuthi bazatsho ukuthi hayi Nkomo wena wehluleke lapha local as an assignment.
Uphinde wathi ubona ele themba lokunqoba ngoba esebenzele ugodlwayo kakhulu eminyakeni emihlanu eyedlulileyo.
Uma wakhangela mina ngithatha insiza South ukuthi ngibe ngu-MP ngiyithatha from i-MDC anjo. Abantu bebengela network ifake ama-network abantu i-net1 sikhona la sibe sesikhangela izikolo bekule zikolo kade zivele ezingenamagetsi. Izikolo zangikhona zikhona izikolo ongazibalisa omapewu umendola obani bani lapha lama-wode kade angazabela amagetsi. Amagetsi afikile khathesi kuzo lezo zikolo.
Emzingwane bahlanu abafuna isikhundla esizaphethwe ngumnumzana William Dewa kuDeped Bridge East bayisithuba abafuna isikhundla esesijiwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati. Iningi lamalunga la ayaphithizelwa kwamanje ekhankasela ukhetho lolu lwamaprimary. Kulezihlalo ezingama-30 ezamalungu edale lephalamende kanye lezithupha ezedale lesenethi ezantsi yamandebeleni ukhetho lwamaprimary lwezanu PF lukhangelelwe ukukhutshwa ngayonalo impelasonto mhlaka-29 Mabasa. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.